Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuNcwabazi 2023 ngoKefdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Maphandleni bayafoswa, bayaphiwa iyunifomu yabo yezanu, bayathatha kodwa bathi basebenekele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
Emina ngizwa abantu besithi maybe kulokutshaywa ngabantu kulokuthuselwa kwabantu kumbe kulani. Hayi, thina kangangapha kwela kithi amathebeni sawo angaze kubone lokho. Abantu bazikhankasela kahle
kodwa abakubandla le-ZANU-PF bakuphika lokhu. Kubhubha abaculi abalodumo abeqembu le-Instinct Sezwane lwaye umthuthisi omkhulu kahulumende. Salethulela ezamasiko, ezemidlalo nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ezabelweni ezijiyeneyo athi akhathanyezwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Bathi isimo sibi eMasvingo, Mashonaland Central, Mashonaland West lezinye. Kulabanye njalo esigabeni sebubi okuthiwa izakhamizi zethuselwa ngabalwa impi yenkululeko abathi bazaxotshwa bonke basemaplazini abazavotela ibandla le-CCC. EleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende lukamongameli mhlaka 23 Ncwabakazi. UMnumzana Felix Magalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi loba kunjalo abantu bazimisele ukususa ibandla le-ZANU-PF embusweni.
Ngisuke koBulawayo ngangena eKadoma, ngangena eKwekwe, ngangena Chegodu, ngaze ngafika eHarare, namhla ngingapha eMashonaland Central. Ithi zinhle indaba, zinhle ngoba konke indawo emgwaqweni kuma-street sokoBulawayo zisifika eHarare ngibona kuphela iyelo. Ngabona iyelo ngangena ema-streetini ayembare emfako seGlenview ngabona iyelo. Hatshi isitujaha uchitsunga bambulalayo kalale ngokuthula. Ngifikile khona ngicubungula njengomkhumukeli yenu. Ngangena ngapha emashonaleli ngicale ngeBindura ngasuka ngaya eShampa kathesi ngiseMount Darwin. Ngisuka lapha ngiyafuna ukuyafika eMzarabane. Ngithe ngilipho yokuthiwa i-Global View ukuthi abantu bathanda njani ibandla leli.
Abantu bathini baba Mafu?
Sebeguqukile bathi sebefuna utshintsho. Abantu bonke bathi okungapheliyo kuyahlupha, izana abasayifuni. Ngingenile kumapostori koRimbo, ngangena kuJohani Marange, abantu bonke bathi bagqoke iy'ngubo ezimhlophe kodwa hatshibo bathanda inguquko. Basebenzisa kakhulu istrategy iqinga lethu lana esathi iBlue Mango, abantu ngaphandle bayigreen phakathi balithanga. Bayazitshela sibili ukuthi bayalamba, abalamali, abalalutho, bangaze basebenze. Babona imali yegold bayahuquluza ngoba ngapha kulezi ndawo okugojwa khona izimali emkaradi. Bathi abantu bezana amashefi abasidikayo. Ngalokho Mahlabe Zulu baqinisa thina kwezinye indawo, babona ngani eMandebeleni lakoBulawayo esokukhanya ngani izanu sigxile khona. Bathi ngenxa yokuthi uPresident Mnangagwa silala khona, sitshona khona ngoba ngapha sebamxotsha. iviketi iphelileyo de ngisemaswingo iseshurugwi hatshi konke abantu sebekhalele sebefaka amabhathi phandle bathi bona sebemelele ukuthi ujaha umfana omncinyane ubaba u-advocate Chamisa engene ngalokho bakhuluma kakhulu bacela ukuthula bathi lapha emaphandleni bayafoswa bayaphiwa iyunifomu yabo yezanu bayathatha kodwa bathi basebekele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo into ebahluphayo bathi ngani bayafoswa ukuthi bazabathiyelwa sekuthiwa ngama-assisted voters bafuna ukuthi sibancedise yikho ke ngithe mayuyu hlobo zethu ilizwi lizabuya kodwa sithi abaqini abantu laba bafundile akula muntu ongala form 2 ongala grade 7 yikho ke izami sizama ukuthusela abantu isithi abantu bonke bafanele babe yisiphofu bathi abakwanisi ukuzibhalela
umnumzana Felix Magalela Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC wexoxa lathi esamashonaland umnumzana Malaki Nkomo okubandlela ezanu PF uyakuphika lokho esithi bazanqoba ukhetho oluzayo
njengebandla lezanu PF ngibona ngani ukukhankasa lokhu siwuthatha njengento e-serious njalo i-messages layo ebantwini ukuthi ilizwe ilakhiwa ngabanikazi lokhu kubana kupha ubani lobani umlando wokuthi azazi ukuthi lapha akhona ulo mlando wokuthi abantu uthuthukisa isigaba sakhe uthuthukisa ekugcineni ilizwe lakhe lokhu sikwenza kuyindlela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse wabakhona kuleli lizwe ngendlela okubana sifisa ukubana sizibuse
likwenza njani konke lokhu baba Nkomo
ukukhankasa esikwenzayo sesihamba thina door to door esikhuluma labantu sibonisana sesikwenzile njengebandla lezanu PF sibabonisa lapho esavelela khona lapho esesikhona nalapha esiya khona njalo nje sikwenza lokhu thina vele silakho esukuthi ngama-sales ethu lapho esifaka abantu ngamaqembu ama-50-50 abakwaziyo ukuthi bona bangamalunga ezanu PF uma sesithe saba labantu laba sokulula ukubana sikhumbuzane labo silibandla esingathi lilama-structures lilobukhokheli lilabantu balo vele izanu PF asiyo lanothi ungayidinga ngaphi langaphi ivele yona ikhona esebantwini iphila ebantwini so ngalesi sikhathi sokukhankasa ikithi kuba lula kakhulu
ukutshaya abantu kuyezizwa kuthiwa ke abantu bayatshaywa ngabalandeli bebandla lezanu PF manje lokhu kuthiwani ngakho Nkomo
mina ngenziwa abantu besithi maybe kulokutshaywa kwabantu kulokwethuselwa kwabantu kumbe kulani hhayi thina ngangangapha kwelakithi emathebeni nesawuti angaze kubone lokho abantu bazikhankasela kahle bazikhulumela kahle sithengisa imibono yethu njengebandla lezanu PF sibatshengisa ubana thina siyibandla elilela lokhu lalokhu elikhona ubana lincedise uZulu elikhona futhi njalo ukubana abantu baphile uma sikhangela kulolu khetho esiqondane lalo hayi thina vele mbono ngani njengebandla lezanu PF avese sichaphile ukuwina vele sesiwinile ngendlela abantu abamukela ngayo ibandla lethu langendlela esesithe sakwenza ku-Second Republic silo umkhokheli wethu upresident ubaba uDim Nantakwa konke ebantwini kuba sobala ukuthi kule nguquko ekhona sebeyibona eyokuthi kufanele ibandla lezanu PF linjani liqhubeke libusa yebo kungaba khona abasolayo ngoba vele lo umkhankaso njalo lapho ufunwa khona amandla abantu bazakhuluma kubi ngebandla lezanu PF bakhulume kubi ngobukhokheli but ungakhala phandle uzofumanisa ukuthi hayi ibandla lezanu PF liyasebenza
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla lezanu PF bexoxa le-studio 7 eseyinsiza esabelweni seMatoran South ibandla le-CCC belilo mhlangano walo omkhulu namhla ukukhankasela ukhetho eMtare elezanu PF lithi liqhuba imihlangano lozulu ezindlini kusenjalo uJohannes Tomana owayengumthuthisi omkhulu wakwelezimbabwe ubesemele elezimbabwe i-Democratic Republic of Congo kasekho kakwaziwa ukuba ubulewe yini lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live u-Elvis Mathe lomunye wakhe uThembinkosi Maviri Mpofu batshabalele engozini yomgwaqo izolo emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eVictoria Falls umade obekhokhela iqembu leinsimbi zezwane udlulele esibhedlela seSt Luke's eLupane. Umpofu uphelele lapho okwenzakale khona ingozi le. Amapolisa kawakwethuli umbiko ngodaba lolu. Kubikwa uba imota akade behamba ngayo iduke ivili yatshaya isihlahla. Abalimele kakhulu engozini le bakhoqela umeluleke Brema Moyo labanye. Uzinja ziyamluma ufike kuleyo ndawo okwenzakale ingozi le.
Sihambile laphana after sesizwile ukuthi kulento enje siyenzakele safika sathola ukuthi basesibhedlela seSt Luke's. Masifika khona basibuza ukuthi singobani, ngabachazela ukuthi ngubani mina. Kusuka lapho ke ngabuza ukuthi ngabe khona ukuthembisayo yini kuright. Hayi, unezwa khona wathula wasesihambeni sahamba. Ngathi ngicela ukubabona ukuthi hlalani lapha sahlala. Wathi uDr uYesu uzokhuluma lani. Basebesibizela e-ofisini lade basebethi ngenani ngapha basilethele izitulo ezi-3 basebethi ayihlalani lapha sikhulumeni laye.
Atheni amadokotela?
Basiqala basitshela kakhulu ngoBrema ukuthi ulimele unqamukela lapha unyawo lulodwa then basamthunga kodwa uyakhuluma kwade wathi so azitshela ukuthi maybe abafowethu ba-right bonke ngendlela beqale ngoBrema kusho ukuthi nguye olimele kakhulu. Kuthe seqedile sesitike hhayi uyaxolisa kwi-LVC akakwazanga ukuphila. Ngamanye amazwi ukuthi u-LVC usesishiyile ma-eli. Hhayi yikho lokhu abantshele khona. Ngasengicela ukubona laba abanye athothi balimele kakhulu oButhununu nabo-John Master balimele impela but uButhununu no-John Master nalowo mfana omude lo omunye ojayivayo noBrema sebebalethe mpilo. So ngicabanga ukuthi okuningi lokuningi njengoba abantu nayo benemdeni I think umdeni izobe isinazisa ukuthi kuhamba kanjani. Yikho lokho esikutholileyo nokuthi basithathe besibonisa uma eli ndawo eselayide selele khona. Basinika ke izinto zakhe de ezithwele. Ifoni esiyithethe nekama-eli nekaBrema nekaJohn Master. Awu-3 lana amanye I think ngawathade bekwesinye isibedlala ekuqaleni shuthi amafoni abo siwathola. So lapho sinakho amafoni awu-3 nesipantshi nelayisensi yakhe. So hayi kunzima bantu bakithi. Kudingeka imithandazo kulaba abaseleyo ngoba umaViri lotsha i-drum naye udlulile emhlabeni. So nathi sinje kwaleni uNkulunkulu ngoba ngabe sikhuluma maybe manje sokungokunye. Kodwa ke asikhulume ngalokho esibhekane nakho manje. Khona lokho elikuzwileyo ukuthi nami impela imoto ibe nenkinga kube yiqiniso. Kodwa ke asiqineni ngemthandazo sincedisa abafowethu laba belulane. Kodwa ke hayi uma eli enu ulimele noma nje sethule kodwa hayi ulimele. Okuningi nokuningi I think umndeni izobe singazisa lokho kukhona nizokuhambisa emndenini wakubo kusasa. Nizovuka ngekhona kwamagabela.
Uzinja ziyamluma ngumculi olodumo. Ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siphela namhla isikhathi esaphakelwa abahluthuna umbuso kahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum kule Niger ukuba bembisele esikhundleni. Inhlanganiso ye-Economic Community for West African States ithi izabisela uBazoum ngenkani uma ibutho lingenzanga lokhu ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sika sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje. Kwezamasiko namhlanje sixoxa lobaba umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya siyawamukela kuhlelo lamhlanje.
Ngibingelele bakuDube kini nonke ningabasakazi kanye nakubalaleli bethu.
Yes, siyabonga kakhulu. Sizokuthiwa ke belikwaZulu. Akusitshele ngohambo lweni lolu.
Besihambile bakuDube siye kwaZulu endlunkulu ngempela esigodleni sakokhangela amankengane. Besihambe nje singamabutho nabanye nje abantu besizweni kodwa ke besikolwa yindlunkulu yakokhumalo.
Lihambe njani khona ngani?
Sihambe kahle kakhulu futhi sasike semukelwa ngezandla ezimhlophe kakhulu. Kanti futhi sihambela phana sinesipho besinezinkomo ezingu-4 njengoba niyazi ukuthi ngokwesiko uma isizwe sizavakatshela isinye isizwe uhanje kunezipho njengoba nisazi sasithi izipho lasendulo yizo izinkomo lezi besihamba nazo izinkomo.
Injongo yini lapha kade uwenzani kulapha?
Ngathi nje kube kwaba lohlelo lolu olwalubizwa kuthiwa luhlelo lwasemangadini lapho esahlangana khona lenkosi yakongema ezinze lapha edanoda enigeria kodwa edabuka khona enadalilela ngokunanzelela ungema ukuthi abantu bakwaZulu nabakithi bayaxabana kodwa ke ngokomlando kwangabantu bani yangenelela yasisenza izinhlelo ukuthi kube nokwazana phakathi kwezizwe zombili lezi kuvuselele ubuhlobo njalo uZulu uma ngabe kwenzeka asukume afukhuze lesi sihlapha esenzakalayo.
Singathi ke inkosi itheni lapha?
Isilo samabandla endlulamithi ikhombise ukuthi iyalwazi udaba lokuhlukumezeka kwabantu bakithi. Njalo kujabule kakhulu ngokubona isizwe sikamzilikazi yatsho yathi isemkhankasweni ukuthi izihambele zonke izizwe futhi izozama okusemandleni ayo ukuthi ixoxisane nabathintekayo ukuthi abantu bakamzilikazi mabelapha kwele Mzansi Afrika bengahlukunyezwa ngabafowabo. Yikho-ke uthembise ukuthi uzozama okusemandleni akho ukuthi azithinte zonke izinhlaka ezithintekayo njalo wakhuthaza ukuthi nathi abantu bethu akube ne-database baziwe ukuthi bangobani uma besasuhla amakhanda lapha.
Ye, phose lokugcina babangweni.
Elokugcina ngingasho ukuthi abantu njengoba isilo umlomo ongaphethe imanga sesishilo ukuthi abantu abahlangane siyanxusa ukuthi abantu abasondele kwabanye ikakhulu njengoba kulama-group asekhona esiwavulile ngokwezindawo kutshiyana kutshiyana. Xa bekhona esingabafinyeleli kithi bazame nabo ukuthi basondele kithi ukwenzela ukuthi xa sokusenziwa leyo database ukuthi abantu baziwe mhlawumbe kuzoba lezinto ezingamakhajana noma izincwajana abazaziphatha ukwenzela ukuthi noma becatshile lapho besakhuselisele yelapho e-South Africa kube nezinto ezibavikelayo ezinjengezincwajana leziyalo. Siyanxusa-ke nokuthi abangakabi khona kuma-groups basondele kithi angazi noma ngingabanika le namba yami ukuthi
mhlawumbe
inamba yami ithi 073 176 0387.
Hayi, kulungile ke, siyabonga kakhulu ke besixoxa namhlanje ke lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadini nakusasa.
Siyabonga lathi
kangele ezinye ziyowagcina amasiko.
Womanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngizikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khonaphayana esikesalikhangela sehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelela ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngobana sibalile laphana kuLuka chapter 18 sibale uverse 6 lo-7 esingaphinda nje ngokuphangisa kufuneka kanje. Wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7, wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi. Xa sesisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalwa zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odalwe kumagumbamani omhlaba kungakhathalekile ukuthi ngubani. Wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe, wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze okokuhlalisana kuhle labanye abantu. Akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye kodwa abanye lapha emhlabeni gabalazo lezo zithelo zothando zokubekezela zobuntu abanye abantu kusele nje isimo sokuthi ngumuntu kodwa inhliziyo yakhe akana nhliziyo igaya izibozi kayibukeki yenza izinto ezihlathimulisa igazi izinto ezinyanyekayo izinto ezisabisayo abanye abantu ngazo babone behamba balesimo sokuba ngumuntu kodwa ubuntu kabukho kubo banjengesihlahla soneso somkhiwa singaba lezingatsha lempande lamaxolo lamahlamvu kodwa kasitheli lutho uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi cha gakula lutho kuye abanye abazi bangeni lezikhundleni zokukhokhela abantu abanye bakhokhela ngisho bangaba yimizi kubo sobhu abanye abalisa abanye zinduna abanye ngokhansila abanye bayakhokhela ngisho lasemabandleni kodwa izithelo kazikho yikuyafica ukuthi lapho lo muntu ongelazithelo zikamoya izithelo zothando izithelo ezifuze zivume eziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo abantu bahlala bexabana kungelani isizathu kungaqedakala ukuthi kuyini baxabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawonye zokubambanisa abantu zokuhlanganisa abantu zokuxolelana lokuthethelelana lokubambisana kazikho kubo abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasindayo ngamagovu abadla baze badle nezinto zezintandane badle lezabafelokazi badle labezigulane ufice bona bekhukhumala umuntu azatshintshe isikhala sebhanti nxa ngowesilisa ukuthi kalisamlingani ngoba kalazithelo ezinhle zokwabelana labanye uNkulunkulu sengathi angasondela kulibona ebantwini abanjalo ikakhulu labo abasezikhundleni zokukhokhela abantu uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle uNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho angadani ngemisebenzi yami ngoba siyabe singelancedo emhlabeni asikhulekeni babathixo engcwele sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe moJesu siyakhulela amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yenguqu eqhutshwe namuhla.
Kule midlalo emithathu namhla kusigaba sePremier Soccer League, njalo iqembu leDynamo ngosilibe nguJiki noBhanqa 0-0 lilewange emdlalweni obusenkundleni yePapa Fields. Iqembu leManyika Diamonds litshaye leCapes United nge-2 kanyanga seGibo, njalo umgadli uRalph Kaundera nguye olitshayele eMambuleni kabili. Emdlalweni wesithathu iqembu leHerentals libe nguJiki noBhanqa 2-2 leqembu leTriangle ngaseMandava. Kumidlalo yedlalo namhla kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele-Australia leNew Zealand. Iqembu leNetherlands linqobile South Africa nge Tuganya kuthele Sweden linqobele United States of America nge 5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa. Kusasa ngomvulo eNigeria izadibana leEngland, kuthi Australia izadlala leDenmark. NgoLwesibili iqembu leColombia lizadlala leJamaica, kuthele France lizancikilana leMorocco. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji. Nanka ke amazwi kaJays Marabini umajaha wodwa. Okududuza umdeni kaElvis Mathe loThembi Nkosi Maveri Moyo abatshala balele engozini yomgwaqo laba ke bebekuqembu leinsimbi zeJwane.
Impini yabo laba abashonileyo ma-eli nomaviri ithi asiduduzekeni ubuhlungu kunzima ukwamukela kodwa-ke singakuthini uNkulunkulu uvumile ukuthi kube ngaleyo ndlela ngakho-ke kumele thina siqine lasemthandazweni sithandazele izimuli sithandazele izimbabwe yonke sithandazele abantu bonke basetsholotsho lapho kuvela khona insimbi zezwa kubuhlungu kakhulu lokho okwenzakeleyo ukuthiwa ngabafowethu ngendlela ebuhlungu kangaka insimbi zezwane ibhende ngathi dume kakhulu kakhulu kwelakithi ngapha ema-Tablelands lasezimbabwe ezimbabwe yonke jikelele sihlangana nje endaweni ezishiyetshiyeneyo ngomsebenzi yethu yokucula sijabulisa abantu ngikhulume uma-eli onguye ube ngu-lead man lapha insimbi zezwane ukuthi abantu heyi bantu silahlekele kubuhlungu sihlale ingoma zabo ngikhumbula ndlala ingoma zabo kakhulu nxa sesisile ngihambo zethu ezitshiyeneyo nxa siya kumashows siyadlala ingoma zayo eredweni emoteni nxa sihamba umaviri umfana urekhode istudio sami i-album yakhe esithi layo uyadlondlobala
umculo insimbi zezwane ngabalandela ngokuthula isapho sikhuluma ngoElvis uMathe lomunye wakhe ababhubhe emgwaqweni lapha kwele ngozi emangalisayo Jays lawo siyabonga kakhulu ukuthi ulethe amazwi enduduzo singagqiba uhlebo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo abakumandla le-Citizens Coalition for Change abathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF kodwa ibandla le-ZANU-PF liyakuphika lokhu kubhubha abaculi abaludumo abeqembu le-insimbi zezwane silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu sithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.